Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Indubo ezikhona kathesi kuma local authorities sibona ukuthi ezinye indubo lezizazi zakuba minimal manxakwa kulo executive mayor okwanisa ukuze aphe i-direction. Kodwa laba ama-ceremonial mayor sibona kabala amandla ukuze banikeze i-direction.
Impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso ye-We Pay You Deliver Trust ngokhetho lalonyaka iveza ukuba uZulu ukhanya lokho evota ekhangela amabandla ezombusazwe kulokhu khangela abancintisayo.
He sacrificed his career as a lawyer. He sacrificed his freedom even as he faced the prospect of a death sentence.
Wadela umsebenzi wakhe wokugqwetha, wadela inkululeko yakhe kugoqela nangesikhathi lapho esebhekane nesigwebo sentambo. Akekho omunye ofana loNelson Mandela.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bamanyene labaselizweni lelo ukunanza ilanga lokuzalwa lowaba ngumongameli wakuqala kulelo lizwe ekhululekileyo eleMandela International Day. Ababalisi bemaphandleni bemukela isinqumo somthethandaba sokuthi amabandla ezombusazwe engaqhubeki esebenzisa abantwana besikolo emhlanganweni yabo yamarali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso le ye-We Pay You Deliver Trust ngokhetho lwalonyaka iveza ukuba uZulu ukhanya lokho evote ekhangela amabandla ezombusazwe kulokhu khangela okumele bakwenzele ngabantu abancintisayo ngokwabo. Intathe ezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ye-We Pay You Deliver Consortium bethule impumelo yenhlolisiso yabo embuthwaneni owenzelwe eMagolisi Resort. Iningi labakade besemhlanganeni lo liveze ukuba abayithembi ikomishini eqondisa ukhetho e-ZEC ukuthi ingasebenza ikhululekile, bekhuthaza ukuthi ukhetho lwezabelo lomasipala lwehlukaniswe lukamongameli. Isikhundla sikameya sibuyiselwa amandla okuba ngu-executive mayor njengakudala. Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi ezidungiza and Manyame Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi lokhu kungaphathisa kakhulu.
Indubo ezikhona kathesi kuma local authorities bona ukuze ezinye indubo lezizazi zakuba minimized manxakwa kulo executive mayor okwanisa ukuze aphe i-direction. Kodwa laba ama-ceremonial mayors bona kabala amandla ukuze banikeze i-direction, banikeze labo ukuthi umsebenzi kufuze uhanjiswa njani.
Amadolobha amaningi abhekana lenkinga zokungenelisi ukusekela uZulu ngokudingakalayo okufana lamanzi ahlanzekileyo, ukubuthwa kwezibi, ukutholiswa kukagetsi, ukulungiswa kwemigwaqo lokunye okunenge. Umeya wedolobha leChitungwiza uCouncillor Godwill Moshangwe utshelela umhlangano ukuthi inkinga lezi babhekana lazo zikhathi zonke minyaka yonke njalo zidinga ukusebenzelana ndawonye. Ethi ukuthuthukiswa kwezikhundla lesihlalo sikameya kungaphathisa.
Executive mayors, we should reintroduce executive mayor ceremony.
Kuqakathekile ukuthi sibuyisele omeya abalamandla ama executive mayor ngoba omeya abengelamandla ama ceremonial bengenelisi ukutshengisa ubungcishi lolwazi lwabo. Amandla elo town clerk ungumuntu oyabe engakhethwanga ngabantu.
Umqondisi wenhlanganiso ebona ngezamalungelo ezakhamizi e-Combined Arara Residents Association eyingcitshi njalo kwezombuso wamadolobha umnumzana Mfundo Mlilo uphe umzekeliso wemali ezitholakala emadolobheni ethi iningi lazo ziya kuhlangothi lukahulumende olubuthelela ke imali yendleko kahulumende ezinara kulokuya emadolobheni.
Sangakhala idolobho leHarare liyale lilahlekelwa yimali engafika 70 million. Imali engasetshenziswa ukuthi imigwaqo ilungi. Sathola ukuthi umnyaka ka 2017 izinara ibisele kumansipala wedolobho leHarare less than 5 million. Okuthi ukuthi imali engafika 65 million ihamba kokhulumende ingalungisa imigwaqo. Uzathola ukuthi imigwaqo yemadolobheni ilokhu isiya ngathi quality yayo ilokhu isiya phansi.
Ingcwethi eziningi ezicubungulayo ngezombuso wamadolobha ezikade zikhona embuthwaneni lo zikhuthaza uhulumende ukuba asekele amadolobha ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% yemali yonke ayitholayo ukuze asebenze kakuhle egcwalisa indingeko zeziqondiso zokuthuthuka kwamadolobha ngaphansi kwama-MTGs. Ezinye zazo zikhuthaze uZulu ukuba akhethe abameli abalakho ukumela izifiso zabo ethi kula madolobha alenhlelo ezile mali eziningi kodwa abawakhokhelayo bengela ngitsho lolwazi lokulondoloza leyo mali lokusetshenziswa kwayo ngonanzelelo. Inkokheli zikahulumende zihlala zisitsho emhlanganweni yamarali ukuba kulandela ukhetho oluza kuba khona mhlaka 13 Ntulikazi lonyaka sebezahle belandele umbuso we-devolution ngokuphangisa njengokudingakala ngaphansi kwesisekelo sombuso. Inhlanganiso yokupay you deliver ibunjwa zinhlanganiso ezigoqela iHarper Group, Trust, Harare Residents Trust, Bulawayo Progressive Residents Association, iCombined Harare Residents Association, CRA, leMasingo United Residents Alliance, lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntame.
Ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zisenza imisebenzi etshiyeneyo yokusiza umphakathi njengendlela yokunanza ilanga lokuzalwa, lo waba ngumongameli wakuqala walelo lizwe lithola uzibuse eleNelson Mandela International Day kule xuku lezizalwane zeZimbabwe eJohannesburg ezikhethe ukuchitha lesi sikhathi zikhuthaza abeZimbabwe ababhalisele ukuvota ukuthi bengakhohlwa ukuya ekhaya bayivota mhlaka 30 kuNtulikazi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lobengu umuntu endaweni eziningi zeSouth Africa kukuqela endaweni yemvezo esabelweni se-Eastern Cape lapho kuzalelwa khona uMandela. Abantu bebethakazelela ilanga le-National Mandela International Day endaweni eziningi zelizwe. Abanye bebesipha abahluphekayo ukudla ingubo nokunye abakudingayo empilweni. Lokhu bebekwenza okwemizuzu ngamajuma esithupha lasikhombisa 7 minutes njengendlela yokuhlonipha iminyaka ngamajuma esithupha lasikhombisa eyaqedwa ngumandela elwisa ukucwasana imibala nokuncindezelwa kwabansundu. Ezinye zalonze ezimapha eJohannesburg zikhethe kunanza lelilanga zisenza okwehlukileyo. Phansi kobukokheli benhlanganiso ye-African Diaspora Forum, abeZimbabwe laba bebesebenzisa isikhathi sabo lesi beselokishini le-Uvele eJohannesburg besipha izalwane zeZimbabwe amaphetshana akhuthaza ababhalisele ukuvota ukuthi balungiselele ukuya ekhaya bevota. Obekhokhela lo mkhankaso umnumzana Nqabuto Mabhena ukuthi abakuthole kulo mkhankaso kuyadanisa omanisayo.
Esikutholileyo ukuthi abaningi ababhaliselanga ukuvota, abanye futhi abakhala ngakho bathi bona ukhetho vele selutshontshiwe. Kanti ke abanye futhi bezikhumisana labo bathi bona akusena abantu abangamakhandidethi, abantu abaqotho sekulamasela kuphela, bathi kabasakwazi bavotele bani ngoba abantu bahamba befuna ukuthi baye ephalamende besiyatshontsha.
Umnumzana Standlove naye ophatheke kulo mkhankaso uthi bayazigqaja kakhulu ngomsebenzi abawenzileyo ukuhlonipha ezinye zezinto eziqakatheke kakhulu emzabalazweni kaMandela.
I believe Nelson Mandela walwela ukuthi general abantu global bebe ne-right to vote. So today ngokuhamba kwethu outside, you know, esikaradeni yizenzi ne-mobilizing people to vote, I think it's a good honor to a man like Nelson Mandela who was teaching about amalungelo abantu.
iningi eliphatheke kulomkhankaso obukhuthaza njalo abangabhalisanga ukuthi bakhuthaze izihlobo zabo ekhaya ziyevota. Lithi ukuzinikela kwaMandela esenzela abanye yinto abafisa kakhulu ukuthi yenzeke kunkokheli ezanqoba ekhethonolo zayo. Le nto njalo efithizele umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa enkulumeni yakhe yokunanza lelanga.
He sacrificed his career as a lawyer. He sacrificed his freedom, even as he faced the prospect of a death sentence.
Wathela umsebenzi wakhe wobugqwetha, wathela inkululeko yakhe kugoqela langesikhathi lapho esibhekane lesigwebo sentambo. Akekho omunye ofana loNelson Mandela.
Iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa kukhanya bahle balahlekelwa lithemba ngokukhetho ngesikhathi besalelwa kuvota besemazweni. Nelestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umthethandaba kaMantshi kobulawayo uphe incwadi yemvumo yokuthi amapholisa ayibopha ilunga lebandla le-MTC ti elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa i-warrant of arrest ngemva kokwehluleka kwalo ukuza emthethwandaba namhlanje. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
I-warrant of arrest leyo iphiwe amapholisa ukuthi ayebopha uKunashe Mutshengwa ongomunye wabancintisa bedinga ukumela iBulawayo South edalele ePhalamende emele umanyano we-MDC Alliance ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza edale. Umtshengwa ngomunye wabantu abane abafunyenwe belecala lokubangela ubudlwangudlwangu ekulwisaneni okuqhamuke emahofisini awe-MDCT koBulawayo ngoMbimbitho. Abantu abalishumi lambili babotshiwe ngemva kwalesi sehlakalo, kodwa abane ababalisa yena umtshengwa, uMaland Ncube, uPhilips Maka lo-Eric Gono yibo abafunyenwe belecala, ngakho-ke bebemele bagwetshwe lamhlanje. UMantshi uStembile Ncube uthi ubelungele ukugweba abane laba, kodwa akwenzakalanga lokho njengoba umtshengwa ubengekho. Igqwetha labane laba uMnumzana Prince Buje Dube okade ekhona edale lamhlanje ucele uxolo esithi ubekhulumisana nje lo mtshengwa isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba namhlanje. UDube ugcine evumelana lo mthethwandaba ukuthi isigwebo sethulwe mhlaka 23 Ncwabakazi, kodwa uzimisele ukuthi lesi sigwebo sethulwe loba kusasa nxa kuyukuthi umtshengwa engatholakala. Ucine ngokutshela intatheli zindaba uDube ukuthi ukungezi kukamtshengwa laye kummangalisile okwamagama njengoba bebekhulumisana kuhle isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba. Umtshengwa labanye bakhe bebethoniswa bevela ngekhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso eyebeyo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah.
Yebo, mtsakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LSVOADebele.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi oweAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ uthi wamukela ngenjabulo isinqumo esithethwa ngumthethwandaba esokuthi ibandla leZANU-PF lingasebenzisi impahla zesikolo kanye labafundi nxa liqhuba imihlangano yalo yezombusazwe. UMnumzana Obert Masarure, isiphathamandla somanyano lo oyiwo owakhweza lolu daba emthethwandaba, uthi bazamangalela ibandla leZANU-PF lingaqhubeka likwenza lokhu nge-contempt of court. Udaba lolu lulokhu lusahluzwa emthethwandaba ngemva kokuba ibandla lezanu-PF likhweze amaphepha aluphikisayo. Asizweni umbono wengcwethi kwezemfundo lamasiko umnumzana Isaac Mpofu ngalolu daba.
Thina abanye sikubona ukuthi lokho kakufanelanga ngoba kuphuthisa abantwana ukufunda. Njalo kungenisa abantwana emicabangweni engabalingananga. Izinto ezikhulunywa emaralini ziphokudlula emakhanda nje abantwana abakwazi njalo abakuzwa ukuthi kukhulunywani. Abantwana basuka babumbe imicabango ethile eminingi yayo engafanelanga. Nxa kuchothozwa abanye abantu, abantwana sebefunda ukuchothozwa abanye abantu. Nxa kuthethiswa abathile, abantwana labo sebefunda ukuthethisa. Sike sakubona kakhulu kakhulu ngombuso odlulileyo bese kuyangisa obekusenzakala emaralini ukuthi sekuphelile. Singaze satsho silile. Sibona thina abanye abezemfundo ukuthi abantwana abayekelwe bakhule bengangenwanga izinto lezi ezepolitiki. Ipolitiki ivele iyadunga ingqondo, iletha inzondo njengoba ngisitsho. Kumele abantwana bangathathelwa njalo isikhathi sabo sokufunda.
Ukusetshenziswa kwezikolo ke lezinye nje impahla zezikolo lokuthi ababalisi baye emhlanganweni lo.
Kuvele kathi isikolo kuyini? Isikolo yindawo yokufunda, asiyo ndawo yezombuso. Isikolo yisikolo ukuthi abantwana bazuze ulwazi, babumbeke izimilo zabo, ikuqhwalisa abantwana engqondweni. Njengoba nje ngatsho bezwa izinto zenzondo, zwa izinto zolaka. Amatitsha nxa engafukwa ukuthi lawaye eralini, amatitsha wonke kayisiwo waleyo phathi eyabikwenza lokho. Ikufuka abantu, kubamba abantu ngamandla.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi kwezemfundo, sixoxela ekobulawayo. Ulife Talk lamhla sikhangela ukuqhubeka kwamalungiselelo okhetho lalonyaka lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende, amakhansila lokunye kuhlelo oluphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhambo lwendizamtshina phakathi kwamazwe angomakhelwane i-Eritrea le-Ethiopia luqale lamhlanje ngemva kweminyaka ethile, okuyisibonelo sokuvuselelwa kobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili. Umcebisi omkhulu kamongameli Donald Trump wezenotho engumqondisi we-Council ye-National Economic Council uLarry Kudlow wetheswa umongameli Jinping wele China umlando wokudonsa inyawo kumacebo akhona okusisa ingxabano ekhona phakathi kwele Melika lele China kwezokuthengiselana. Esigabeni sethu lapho esikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah ubelethuba lokuxoxa lonkosikazi Lumbi Mlambo, yena owasungula inhlanganiso ebizwa ngokuthi JB Dondolo encedisana labafo wakhe ngemva kokubhubha kukayise. Linhlanganiso uthi bayibumba ukuqhubekelisa phambili umsebenzi owachiwa nguyise wokunceda umango lapho abadabuka khona eNyamandlovu.
Unkosikazi Lumbi Mlambo, ngihlala lapha eTexas. Ngilemuli labantwana, ngabuya lapha eMelika ngo-1985.
wavele usuyendile kuseZimbabwe kumbe uyendele usula.
Ngiyendele sengifike khona eTexas. Labantwana ababili abafana.
Ngizwa-ke usithi wena selasungula inhlanganiso. Ungasichasela ngamafeature enhlanganiso.
I-organization yethu le sithi ngu-JB Dondolo. Ibizo layo ngelika baba wethu owasichiyayo. Inhlanganiso yaqalisa ngo-2012.
Layiqalisa ngenjongo bani?
Sayiqalisa ubaba laphana esedlulile. Ubaba wayethanda ukunceda abantu. Wasichiya njalo lo msebenzi lo. Khona phana adehlezi khona lo mama enyama yendlovu. Lapho sakhula khona. Sifuna ukuthi umsebenzi lo uye phambili. Siwuqedise. Ngoba kulo msebenzi omningi besisebenza nje khonaphana le university abathi yi-NUST ukuthi basincede ngama-research amanzi kwenzela ukuthi sibone ukuthi kulani laphana emanzini ngoba sifuna ukuthi sifake i-water filter yamanzi ukuthi sincede abantu.
Likwenza lincediswa ngabanye abakhona lapha eMelika?
Ye, basinceda kasibili laba lapha eMelika. Basinceda nje ngokuthi sometimes sifuna izinto ezincane njengezinto ezifana lezivalo, lama-window, lama-roofing, ama-equipment, lakho konke khona kukhanya esithi ngama-basic necessities, ngoba kuyafunakala khona phana esibhedlela ekhaya.
So likuhambisa njani na ekhaya, nxa ukuthi selikutholile lolo ncedo?
Siye khona lekhaya lakhe siyebona ukuthi, sibona ukuthi lapho umsebenzi lo uhamba kanjani. Sihambe lakho futhi kumbe sihambe sikushiphe kuhambe khona kuye singakhona lekhaya babe sekufaka nje khonaphana emsebenzini.
Linhlanganiso vele liyisungule njengemuli yakwenu kumbe nguwe wedwa?
Imuli yakwethu ayisini ngedwa, hayi sonke nje siyancedana ukuthi nje lathi siqedise umsebenzi kababa lo kube le clinic esebenzayo khonaphana enyama yendlovu.
Wena labafo wenu?
Ah, sibanengi sibili. Ifamily yethu inkulu kakhulu, si 11 total. Yini ngibona ukuthi uhambe kuhle. Sonke sanceda nje ukuthi sibone ukuthi uhamba kuhle. Ngebizo lika baba wethu, uJP Dondolo.
Ikhonge ngizwa uthi wena lilomkhosi elilawo mhla ka 28 Ntulikazi. Ngowani lomkhosi?
Lapha mhla ka 28 siba lombuthano ukubona abancedayo khonapha eTexas. Sibabonga ngoncedo ngoba basiphathisa ngomsebenzi wethu lo ukuthi banganceda ngapi nxa sithi sifuna lokhu lalokhu into lezi ezincane esifana lezivalo lama-window lakho konke ama-paint ama-water pipes. Basinceda nje ukuthi bathi lathi silakho khonokho singakunika uhambe lakho ngosiye ekhaya uyefaka laphana uqeda umsebenzi lo. So sabe sibabonga kukho abakwenzayo ngoba kuyanceda kakhulu sibili even benika nje okuncane khonokho nje okuncane lakho kuyanceda kakhulu khaphana emsebenzini.
Lifuna ukubabonga ngayiphi indlela?
Funa ukubabonga ngokubapha imivuzo ama-awards. Sinika abayisikhombisa abagoqela Monica Johnson, Leanne Locken, Noah Makasa, Kobe, Christina Labanye abaningi.
Lahlangana labo ngaphi ukuze balincedise?
Sahlangana labo khonapha eTexas sibi. Saba ngabangane sazana okweminyaka eminingi kakhulu. Nabo babona ukuthi hayi lathi lapha ekhaya kulo mncedo so basinceda sibili kakhulu.
Ilizwi ongaliphosela kulabo abasekhaya njengehlanganiso wena njengawo okhokhelayo bemuli yangini ukuthi lincedise eklinika yenyama yendlovu?
Engingakutsho ayikuthi thina lapha eMelika asilikhohlwanga. Ubaba wafayeka sekho kodwa silesifiso sokuncedisa khona ngapho ekhaya. Sizoqhubeka siye phambili ngomsebenzi lo. Lithole izinto zonke lula lani khona ngapho.
Ufiselani abantu ngalesi sikhathi sokhetho?
Sifisela ukuthi kube lokhetho oluhle, olulokuthula. Konke kube kuhle, kuhambe kahle. Abantu bonke baphile kahle.
Lo bekungunkosikazi Lumbi Mlambo, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu labesilisa elimela ilizwe eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngelePakistan emdlalweni wesithathu ohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe enkundleni yeQueen Sports Club namuhla. Intathe yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yile liqale ukutshaya ibhola lathwela amaranza ayisithupha lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali bonke. Kwathi lePakistan seliphendula latshaya amaranza angamatshumi ayisithupha lathoba munemunye kungakafiki ama-overs alitshumi njalo lilahlekelwe ngumdlali wodwa kuphela. Le mpumelelo yomdlalo namhla itsho ukuba iqembu lePakistan selinqobe leZimbabwe kumncintiswano wemidlalo emihlanu yehlobo le-One Day International njengoba selinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu esidlalwe yilawo maqembu okutsho ukuba njengoba sekusele imidlalo emibili. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo okaputeni weqembu leZimbabwe uHamilton Masakadza uthe vele iqembu lakhe namhla kalizange lidlale kuhle njalo sekuyisikhathi sokuthi bona njengabadlali beke bezinuke amakhwapha. Obebukelela umdlalo njalo yintatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokoyarira uthi inkokheli yomdlalo kakhilikithi kweleZimbabwe kumele ixoxisane labadlali abaxabana layo phezu kweholo ukuze kumiswe ukuba iqembu leli liyale lokhu libhaqabulwa kabuhlungu.
Ukudlala kweZimbabwe namhlanje akubanga kuhle njalo kuhle kwatshengisela nje ekuqaleni nje beqala ukuthi hayi abenzi kuhle ikakhulu laba abatshaya ibhola abayibo abakuqala abatshaya ibhola abamele behlale okwesikhathi eside bephakathi betshaya ibhola abehlulekile okuyinto eyangisayo okokuthi iZimbabwe ayizake inqotshwe kanje kule nkundla eye-Queen's Sports Club. Ngani kumele kwenzakale kubana abadlali abanye njengabo Sikanda Raza labo Sean Williams kumele bephenduke bezoqinisa iqembu ngoba laba abatsha hayi kukhanya kwehlula.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranza ngamakhulu amabili lililodwa emdlalweni wokuqala kwathi kowesibili litshaywe ngamawickets ayithoba munemunye. Umdlalo wesine phakathi kweqembu leZimbabwe lePakistan ukhona ngolwesihlanu kuthi owesihlanu njalo ngokucina ukhona ngesonto. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ndisile themba liwukholisile liwuza uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singake hlukanike sikhangele ebezikhokhela. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abamanyene labaselizweni lelo ukunanza ilanga lokuzalwa lowaba ngumongameli wakuqala we-South Africa ekhululekileyo eleMandela International Day. Ababalisi bemaphandleni bemukela isinqumo somthethwandaba sokuthi amabandla ezombusazwe engaqhubeki sebenzisa abantwana besikolo emihlanganweni yabo yamarali. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musikhandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.